So we see card descend about VOA in Debele.
Lingalifukanjani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 6 Ntulikazi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kunokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathepeleleni South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amathumi amathathu 33.
Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho ivaccine yefirst dose sokulenyanga phosele hafu kwezindawo zakhona.
EHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye indawo zelizwe okufana lakobulawayo osekungaseneli imibheda yezigulane.
Hayi, abantu kabalandeli okuningi, especially indaba ye-social distance le yiye ngathi iyahlupha.
Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa ukhetho lwama-by-elections kumele abe esehambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16 osekudale imibuzo yokuthi ukhetho soluzenziwa na.
Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo.
Kubhubhe abantu abangamathumi amabili kwalimala abambalwa ngemva kokuba imota zinqikilene ngoba enye idubuke ithaya yaphambuka emgwaqweni duze leMaswingo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kunokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathepeleleni South ngesikhathi inani lababanjwa igciwane le-coronavirus ledlule inkulungwane elengxenye 1540 ngelanga linye kwabhubha abedlula amathumi amathathu 33. Lolu gatsha luthi amanani esigaba seMathepeleleni South awethulwanga izolo, okutsho ukuthi amanani la angaba ephezulu kulalawo awethulweyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi abantu abedlula inkulungwane ezine 4638 bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Kunjalo nje inhlanganiso ye-Matabeleland Institute for Human Rights ithi ukudingisisa ekuqhube emawadini asematobo Mangwe Gwanda le insiza esigabeni seMathepeleleni South kuveza ukuthi amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 awaneli, ngakho iningi alifinyeleli ukuhlatshwa. Esilela kakhulu kubikwa kungeyakuqala ijekiseni, njalo abayidingayo batshelwa ukuba baye ezibhedlela ezinkulu, kodwa bathi imota azitholakali lula njalo ezikhona ziyadula, kukanti abasela siqiniseko sokuthi ijekiseni leyo zayitho. Ukuze sizwe ukunela, ukuze sizwe uphume kulolu phenyo, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomsa umqondisi walinhlanganiso.
Njengenhlanganiso yeMathepeleleni Institute for Human Rights sike saba lokuxoxisana lapha kade sibuza khona inkokheli zesigaba ukuthi simi njani isimo sokutholakala kwekhambi le-coronavirus esithi thina i-vaccine. Sithola ukuthi inengi lalezo ndawo kayikho i-vaccine ye-first dose sokulenyanga phosele hafu kwezindawo zakhona ingatholakali, kukanti lapho bekungani iqeda kuphela khona sokulenyanga ingekho, ebikhona kwezindawo yi-second dose nje kuphela, iyo yodwa kathi khona. Then okwesibili futhi esikutholileyo yikuthi abantu bayehluleka ukuhamba kuma-district centers besiyathola i-first dose ye-vaccine ngendaba yokuvalwa kwezimota okwenziwa nguhulumende lapha athi khona asebethwala sokunguzukho kuphela othwala uzulu kukanti ungananzelela kulezo ndawo zemakhaya akakho uzupho othwala abantu ukuthi kuthi abantu ngabala transport yokuya kuma district centers abo abanye bathe lapho nxa bengenelisi ukugada ama private lawa pirateayo asedura kakhulu okuthi i distance umango ongaba yi 30 kilometers usuchajwa imali engalingana le 100 rands umango owodwa ukuthi kuthi uhamba lokuphenduka kuba yi 200 rands njalo futhi baveze ukuthi abalalulayo information epheleleyo ukuthi nxa bengahamba ku district bangayithola yini ivaccine ngoba bayesaba ukuthi uzagada uthole kuthiwa kayikho uyabusufana nomuntu odlalisa imali
impumela yokudingisisa kwenu liza kwenzani ngayo liza mazisa yini uhulumende ukuthi athathe inyathelo
siyabelane labanye esisebenzelana labo abasendaweni ezijiyeneyo zelizwe esaziyo ukuthi labo hlezi baseduze lomthambo wamandla labo kanye kufikisa emthanjeni wamandla kahulumende kukanti njalo sike sakuthumela lasephawini lwenyosi Twitter lapho esithintheke khona iMinister of Health zatheka lengathi ezijiyeneyo zikahulumende labakhokheli bakahulumende abajiyeneyo sizaphinda futhi njalo sibe lakho ukukuthumela nge-email kungatha zikahulumende ukuze babe layo l'information kukanti siyakholwa ukuthi bavele banayo ikukhumbuzana njengayo ukuthi hayi lingakhohlwa emakhaya ukuyafikisa i-vaccine ngoba abantu labo bathi bayimelele khona ngale ezabelweni zemakhaya kungabi into edorobheni kuphela
lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa umqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eMathebeleland Institute for Human Rights ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo umphathi ntambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube usanda kutshela iphephandaba leHerald ukuthi uhulumende uzasebenzisa imali edlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa $70 million ukuthenga ijekiseni yokwenqabela iCovid 19 ukuze abantu abafika izigidi ezilichumi 10 million bayifinyelele okungenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane elizweni. Lokhu sikudaba lunye eHarare kubikwa ukuminyana ezibhedlela kunganeno kulezinye izindawo zelizwe ezifana lakobulawayo osokungaseneli imibheda yezigulane. Sixoxe lomela isigaba seSouthern umnumzana Peter Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lapha eHarare kungathi kungcono mbitshana ngoba abantu sebengathi bayesaba kabayesabi iCovid bayesaba amapolisi kodwa umuntu kufuza azibonele yedwa ngoba lo mkhuhlane lowo ukhona sibili abantu bayafa but ngapha kungathi kungcono mbitshana ngengabhodabhoda ngibona kodwa abantu yahama i-social distance akula but bayabelawo ama-maski
abantu bayalandela na iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19
hayi abantu kabalandeli okuningi especially indaba ye-social distance le ye ngathi iyahlupha bayahamba lawo amamaski kodwa angazi mbone umuntu ohamba yene-sanitizer yakhe kumbe enzeni angiboni ye kodwa amamaski yiwo kade belawo abantu bebhoda etawuni lapha ngibabonile but yona le indaba yokuthi khona kaba akula-sanitizer i-social distance hayi akula lapha empare lapha kuya ku-congested anto yabe gcwele emabhasini akula
khona izibhedlela kunjani kwezinye izibhedlela sike sezwa kuthiwa akusela mbheda ngokugcwala kwabantu abale coronavirus ungasitshela ukuthi wena kuyini okuzwileyo khona ngaphera
lapha eHarare hayi imibheda sibili abantu ngathi iyaswelakala kodwa ukuthi ngithi kulo muntu olala phansi hayi angizange ubabone ngoba mina iconstituency yami ye ihlanganisela leHarare hospital ngike ngayofika khona imbono ukuthi khona umumo wangkono onjani but sibili imibheda igcwele abantu abagulayo
sike sabona lapha enkundleni zokuxhumana social media kukhulunywa ngokuthi kulama roadblock avalela abantu abafuna ukungena eHarare ababe bengahlatshwanga ijekiseni Okay, wakubona yini kusenzakala lokho?
Lami ngikuzwa nje ku social media konapha ukuthi kulabantu abayalela ungene eHarare kusiya komtoko ngale endaweni yabo umtoko leshamva ngale. Kodwa ke nxa kuyikuthi kuliqiniswa ngikhona ukuthi kuyana iyabe indlela enhle eyokuthi abantu bayenze konoko. Ngoba imithi yangkhona gayanele abantu abaselizweni. So angkhona ukuthi kungaba yinto enhle kakhulu yona leyo. Yebo abantu kufuze bahlatshwe sibili nxa umuntu ukhona, but nxa ungekho ke abantu bayenze njani? Njalo even bonaba abantu abahlatshiweyo abanye bangkhona abala le certificate, but kuyatshengisa ukuthi kona wahlatshwa kabili. Labakwazi nokuthi ama certificate angkhona athathwanga.
Umnumzana Peter Moyo ngomela isigaba seSouthern eHarare. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eHarare.
Yebo yebo yebo, thokoza muhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Ibandla lezanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by elections kumele abe esihambise amabizo abo kungakafiki umhla ka-16. Osekudale umbuzo wokuthi ukhetho soluzenziwa na. Ugatsha lwezokhetho lwamisa ukhetho lezinye ihlelo ezihambelana lezombusazwe ngenxa yokuqhamuka kwegciwane le-coronavirus nyakenye. Kodwa ibandla lezanu PF lethule umbiko othi bonke abafuna ukuncintisa kukhetho lwamalunga edalele parliamente kunye lamakhansili kumele bathumele imininingwane yempilo zabo nezifundo asebezenzayo kungakafiki umhla ka-16 walinyanga. Kodwa lumbiko uthi akumelanga amalunga akhuthaze ukubuthana kwabantu. Sixoxe nelunga lebandla le-MDC Alliance esigabeni seMatabeleland South, umnumzana wakhe Sibanda, saqala ngokumbuza ukuthi bona kuyini abakwenzayo phambilini kokhetho njengoba lukhanya seludumela emasumpeni.
Thina njengebandla eliphikisayo le-MDC Alliance silibandla elinakekela impilo zabantu, ngokunjalo sivele silibandla elihlelekileyo. Imisebenzi yethu yokuqoqa ibandla siyisungule kudala. Kuthe nxa sekufika isikhathi sokuthi sokusenziwa i-lockdown, sinanzelela ukuthi singafaki abantu beZimbabwe engozini, bese sivele sesihlelile ama structures ethu ami kahle okubi eNzansi yeMandebeleni. Ekusemqoka ukuthi leli sekulithuba elikhulu lokuthi sisebenze kakhulukazi kwi-social media ukuthi intana labantu njengoba sivele silama structures ahlelekileyo. Siyathintana sibili kusa kwamalanga lama structures ethu labantu bethu.
Zona ingatsha zebandla ikakhulu khona ngapho emaphandleni sezihleliwe na ngemfanelo kumbe selimisiwe ukwenza amalungiselelo ngenxa ye-COVID-19?
Ibandla lihlelekile impela, kuhle sikugiya sibili sibhizi silungiselela ukuthi abantu bahambe bayarejista ngobuningi ngoba ivoti liwinwa ngama numbers.
Sike sezwa kuthiwa kwezinye indawo zelizwe abebandla lezanu PF bayaqhubeka besenza inhlelo zabo kungakhathalekile lemigoqo le ekhona. Khona ngapho eMatsouth khona kunjani? Bakhona yini abenza imbuthano kumbe ukwephula imigoqo ye-COVID-19 besenza ezombusazo?
Uyakwazi mfowethu ukuthi ibandla lezanu PF amaqhinga lo vele manengi. Izehlakalo lapho nalaphana zikhona lapho abahlangana khona beqoqa inhlelo zabo. Thina sinanzelela uhlelo lwe-lockdown le-COVID le masha yabhuqelo. Kula malanga ke bayabuthanisa abantu ngezindawo bebasusa lapho nalaphana lana kuthiwa kubhaliswa ukuthi ababe sempini bazathola lalabo ababe ngabapheki lalabo ababe londolozwa ezinkambeni ngaphandle kwamazwe eZambia labo Botswana labo Mozambique abantu babhizi bagijima lapha lalaphayana kukanti ke le isingoma evele sijayelekile esisenza abanye abantu babe madolo nzima ngoba kade kwavetwa kanti ngemva kwe 41 years sabe silokhu sivetana kungabonakali ukuthi kuya ngapi ngoba lelizwe lale imali yangkhona kakula izavela ngapleyo mali yokubhadala lawo bantu lelo liqhinga lezana uphefu lokuzama ukuheha abantu ebandleni batshela ukuthi bazabanika imali kodwa kungela imali abazayithola
umnumzana wachisibanda lilunga lebandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC
okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabantu abangamachumi amabili abafileyo ngemva kokuba imota yohlobo lweToyota Grandvia idubuke ithaya yaphambuka umgwaqo yangqekilana lehlobo lweToyota Wish emgwaqweni osuka eMasingo uqonda ezishabane izolo emini. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga unguye njalo umphathintambo wezempilakahle uthi abantwana abaleminyaka engaphansi kwelitshumi lasithupha 16 akumelanga baphiwe imithi yokwelamisa imuli ngoba bengavunyelwa ngomthetho ukuya emacansini. UChiwenga ubikwa ethule la mazwi edalele iPhalamende ngeviki edluleyo. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina abalaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Balubonani salubonani balandeli bakastudio 7 wonke lokhu esiyakuzwa ukuthi abantu ababesemfini omgibha obani ababethwala izithwala bebhalise kuzahola izimali lama-ovete asala azahola izimali izithembiso izifiso zikathemba lo-amukela abantu hambani lizigebhele izingadi lilime lithaye izitina lithengise lingalahlelwa isikhathi isikhathi sonke ma kuvotwa lihleli libhalisa kuvotwa lihleli libhalisa libhalisa lokhu izinkukhu libhalisani into ezingake zaphuma lalani phansi emzini ngiyaze liba ngekhorona loba lezi amaprojekthi lizenzele linalodwa lizithuthukile ladliwa ivoti lokhu eyabela ukuthi liyakufuna lokhu eliduduzwa ngakho akulanto liyasinda lithola fana lokuthi lizenzele ingadi lilime umfida labo-oyoni lithengise oliye eBotswana liyedinga umsebenzi liba le-South Africa ngoba iHarare iBulawayo sokuyi-South Africa yikho lapho esikhuluma nje sikhona ukuze siphilise abantwana lokho okuningi lokhu yekelani laba abakhokhelayo vele bekho ibonani kususela 1980 bengaphumanga ubani okhona engabakhupha yekelani behlale benjalo bekhokhele kuzafika isikhathi ma sebedinge kwazalitshela kodwa kwamanje ukuthi ihlala lijala lizawina lizawina lo nyaka kuyahamba kuthi akula labo-MDC dala baphela kusasebenzi konke lokho kusela maphatha ophoza aphila owabola konke lokho yekelani konke lokho
ngiyalibingelela basakazi be-studio 7 ngithi mbongomdali osaligcinile njengoba silizwa nje lisasethulela izindaba ngithi hayi qhubekani lizinakekela ngukhethi webebe ngikhuluma ngisehaboroni Botswana mina bengicela ke sibuze ubaba umnangagwa lapha ukuthi kanti njengoba phela uKembo Mohadi ekade wachiya isikhundla lesiyana siphephe ngubani uzafaka nini lowo okumele asiphathe njalo khonokho kwakumelwe ngukembo mohadi khona phanani according to i-unity accord njengoba phela izinyanga zilokhu ziqhuba zisiya phambili kungacaca ukuthi isikhala sivalwa nini ngakuboni yini ukuthi uncindezela bona labo ababemelwe kunangulowo Kembo Mohadi according to i-unity accord yona leyo asazi kumbe ukuyekela kule sikhala okwesikhathi eside kangaka lapho uzama nje ukuthi kuvele kube sobala ukuthi laleyo unity accord kwakuvele nje kuyisiphamaso ayizange yavela yaba ngeqiniso ngoba phela isikhala esinjiyana nxa siyahlala isikhathi eside kangaka thina-ke
abalolo hlangothi kucaca sobani ukuthi sivele asimelwa ngamuntu laphana njalo nxa bezama ukuthi bayabuza ababuzayo kusuka nje kuvele izimpendulo ezithi bapromota itribalism so ngiyazibuza ukuthi ukukhuluma ngokuthi abantu kabasamelwanga itribalism na so asazi ke laphana ukuthi ucabangani umnanga kwakumbe uzama ukutshengisani ilizwe okwesibili kubafowethu ngapha ohlangothini lomthwakazi ngithi hayi akula muntu ongamthatha ubulawayo akula muntu ongamthatha umthwakazi umnanga kwalochamisa bancane kakhulu isizwe senkosi lesiyana ende umthwakazi uzobuyela ebukhosini bakhe akulala nxa sikhangela iZimbabwe leyana hayi bazamile kakhulu kwathatha izizwe eziningi ukuthi umthwakazi becine bekwanisile ukuthi benqobe ilitho ubuthole kalobhengula bona abantu besishoneni sebebambene lamabhunu lezizwe ezinye zaseziziningi sezifake izandla oBritain yibo abakwanisayo ukuthi behlanganele isizwe esiyi-1 umthwakazi masingabi madolo nzima umthwakazi uyabuyela ezandleni zabanikazi ngiyabonga
ngiyalibingelela abasakazi bakaStudio 7 ngibonga ngokuhlela lesiphalo iqhubekele phambili kusinika lezi zindaba ezinhle njalezi mxoxo nalezi ziqiniso okhulumayo nguPeter Ndlovu sembandleni esigabeni semkhaya ePlantry yebo siyezwa abantu bekhuluma bethi ishona ndebele kodwa lokho kokucasana ngabala asikho kungalungisa iZimbabwe iZimbabwe ibidinga ukuthi simanyane sibe munye loba singathi sime kumthwakazi kodwa siyabe sinamandebele kuphela amashona lawo maye ngathi evotele amashona kutho ukuthi ngoba amashona vele emaningi kulathi sizadliwa sipili sibuswe lishona amandebele asokuthi kuhlakanipha esikwenzayo masi sithi sime short layo ubaba unkomo wayengamanga yedwa wayebambene lamashona lamandebele lamakhalanga lamazenda so lathi bekufanele ukuthi sibe sezinyathelweni zakhe siqale silungise ilizwe kuqala kuyikhona sizaqala ukuthi silungise okwethu kwesindebele asimanyaneni sibe ndawonye sibe ngabantwana bezimbabwe abahlakaniphekileyo hatsho ukuthi sidabukane phakathi khonoko sesikwenza kweshona ndebele lakho ekuhlukanisa amavoti sifilthe amavoti abantu abavotelayo edlong besiba baningi kutshengisela ukuthi asinyeke sibakhipha bezanup f ngoba bona bahleli bemi ndawonye ababe bedabukana phakathi ababe bephuma kula ama-opposition party asemaceleni kodwa bezanup f azahlala benjani
ngiyabonga. Sibonge laphana kustudio 7 njani kodwa abantu estudio 7 lonke abalandeli abalaleli yonke nje umuntu labasakazi wethu laphana wonke laphana untungameli inkomo thandi baba lomasisho njalo untungameli inkomo khuluma mpela ukuthi noma ungumuntu omdala uzwe kahle mayesilaba abadala ngazo ngibazi nayo izindaba ezimnandi kangaka bakithi asiyakubonga baba laphana le crew yakho yonke osebenza layo sizathini bakithi hayi yonke into siyayilandela mpela zonke izindaba siyazilandela imihla ngemihla laphana nje ngithanda ukubeka laphana ngobaba unkomo laphana okanje ngokuja usuku lwakhe indaba kababa laphana indaba enhle kakhulu bakithi ukuthi ngamdala usaphila maybe izinto ngazi right elizweni ngoba uma ukhayela isimo sakhe wayele nhliziyelo enembeza efana labomandela abantu bethatha ilizwe bathi hayi kakuhlale phansi ukukhulumisana nabelungu bengahamba uma behamba laba abantu bavela bathatha umnotho kudala ebantwini uma behamba bahamba lo mnotho wabo kodwa kwakhaya laba abantu abanezandla ezingcolileyo nenhliziyo ezimbi bathi bathatha umhlaba ceda babethatha umhlaba kunanto abayenzayo kuhleli amaplaza akhona ahlela kulinywa abantu bafa ngendlala lapho eSouth Africa noma belungu bephethe abantu bencindezela abantu uyabona ukuthi impilo ikhona sala umhlaba wona ngabantu abamnyama kodwa uyafanele ukuthi kuhlale phansi kunegotiate ukuthi kuboniswane ukuthi kuphilwa njani angazi bakithi ngiyabonga maphosa
ngibingelele kustudio 7 ninjani maqhawe namaqhawekazi siyabonga abasakazi abahle abakulethe indaba zinjalo umsakazi weqiniso uvele uhlezi usolwa ngizwile umagalela mafasibanda besola ustudio 7 engicabanga ukuthi yabantu abafuna ukubenefitha kule system yezanwe nabo MDC laba thina singabantu abantu bakumthwakazi emathebelelendi ibona i 100% right imthwakazi Studio 7 imele abantu bakithi sonke emathebelelendi ayithathi nxa esayidi ibeka indawo njengoba sinjalo nathi siphawula ngokubona kwethu siyabonga mthwakazi ningasabi ukuthuselwa ngoboma ogalela amafasibanda bethi lidala udlame ezweni ngoba bona benamathele emashoneni mhlawumbe uyisizukulwane samashona ngeke siyazi siyabonga mathwakazi libambe kanjalo omagalela amafasibanda MDC Alliance ujabulela ukuhlala eyivayisi kuyamchaza ukuthi abantu bakithi behlale bengamavayisi kuyonke into eyenziwa ezimbabwe ipolitiki yasezimbabwe emavayisi kuyonke into yinonsense lenhlelo esingeke siyamkele omafa bavume sebejwayele ukuthi bebe kuleso simo bebona amashona engathi babalulekile kunabo thina sikubona ngathi is nonsense ngize kumasendi induna yaseplumtree kumasendi laphana kahlonipha abantu masendi ayeke ukuthusela abantu ukuthi abantu bemthwakazi bazanyamalala yinonsense le uma induna eqiniso kakhankasele kasebenze ngezokwezomdabu ngapha engangigxamukeli kwezepolitiki asazi ukuthi induna enjani abayintshela ngayeni ukuthi induna ayigxamukeli kwezepolitiki ngokwenza kwake kanjalo kungaba khona abanyamalalayo kufanele ahambe abazingela abuye nabo bephila or sibone izidumbu zabo ukuthi babalahlele kukhomba ukuthi wayahambisana ne-ground le eyaceda abantu emathebelelendi abantu bakithi sebavumele ukusetshenziswa amashona sikhathele ngabantu abanjengalabo enough is enough sifuna ilizwe lethu nathi sifuna ukubhenefitha emathebelelendi singabantu bemathebelelendi hayi indaba yabo ukuthi funa uhlala bengamavayisi kuyonke into omasendo abasihloniphe njengenduna asitophi i-nonsense yakhe le ayenzayo siyabonga
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Amazwi la awalani le-Studio 7 njalo siyalikhuthaza ukuthi lingathumeli amazwi athukayo kumbe aphehla udlame. Siyabonga. Kwezemelika ngesonto ilizwe leMelika linanze uzibuse kwenziwa imbuthano egoqela ulayitha kwezitayitayi zamafireworks. Imuli zahlangana kwaphekwa kwadliwa okungenzakalanga nyakenye ngenxa yokuqhamuka kwegciwane leCoronavirus. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Hayi baba Kandi, lapha eTexas lo nyaka kwehluke kakhulu. Kulomnyaka ophelileyo asizange sibone nje sensitsho lokujabula kumbe ukudutshulwa kwama-fireworks. Abantu kabahlakaniphanga bathokozanga yilo lalo wayeziqoqile emzini wakhe. Kanti-ke njalo ngalesi sikhathi kwakuyisikhathi lapha kwakuyisikhathi kukhulunywa kakhulu ngayo i-corona, i-COVID-19, upresidenti enguye ophethe lelo hlelo. Akuzange kube lokuthula ngalesi isikhathi ngomnyaka ophelileyo.
Ngokubona kwakho, iningi labantu kade livakatshelana ngalesi sikhathi yilabo asebehlatshiwe na, kumbe bakhona abaphongukubuthana nje bengakahlatshwa amajekiseni omabili?
Ukubuthana kwabantu kube kukuningi kakhulu, ngoba kukhanyile la maparade, kwakhanya laba bemidlalo abe-sports, kwakhanya labo abebekade bengabuthananga kulo umnyaka ophelile bebuthana sibili ngobuningi babo, njalo bengafakanga lama-maski labantu besondelelene kunjiyana. Engingeke ngikutsho ukuthi bekubuthana bebehlatshiwe kumbe abangahlatshwa, kodwa-ke nxa ukukhangela iTexas ikakhulu emadolobheni abantu abaningi sebehlatshwa sibili ngoba ama-lines akhona ayemade kakhulu ikakhulu emadolobheni. Abantu engingakwaziyo ukuthi bahlatshwa bayilaba ontamo zibomva bemakhaya ngapha emaplazi, yiba abangathi abazange bathakazelele ukuhlatshwa, kodwa-ke laba abemadolobheni hhayi.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esesigabeni se-Texas. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela ilungelo loluntu iveza ukuba kulokusilela kwamajekiseni e-COVID-19 esigabeni seMathebeleland South. Ibandla leZanu PF lithi amalunga afuna ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections kumele abe sehambise amabizo awo kungakafiki umhlaka 16. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Chris Gandhi.